Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu se olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 10 kuLwezi 2020 ngontungameli Nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje kulomuntu oyedwa obulawe iCOVID-19 kuleli izolo labangamajumi amathathu ababanjwe lumkhuhlane.
Umnyaka ka-2020 ube buhlungu kakhulu ngoba sijiwe ngabantu abaningi ababenza zenezo izinto zamafilmu, ukuhlabela, osaziwayo.
Aba kumsebenzi wamafilimu bathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi omkhulu uGringo.
Ube ngumuntu othi nxa engafika endaweni elabantu laba bafuna ukukholisa layo bebakholisisa.
Abe muli kasomabhizimusi osakhulayo obhubhe ngesonto uJinimbi baphakathi kokulungiselela umngcwabo wakhe ngomgqibelo iningi lile mibuzo eminingi ngenotho yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomuntu oyedwa obulawe iCOVID-19 kuleli izolo labangamajumi amathathu ababanjwe lumkhuhlane. Obhubhileyo lo ngowesigaba seMidlands. Lokho kukhweze inani lasebebulewe iCOVID-19 selokhu yaqhamukayo eZimbabwe laya ku-254. Kulabantu abalichumi lasikhombisa njalo abafunyanwe sebepholile. Idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo ngenani lababanjwe umkhuhlane lo izolo, obona abalichumi lane lilandelwa yiManicaland elabahlanu. Imaswingo leMatabeleland South zilabantu abane ngendawo, kuzokuthi iMidlands, iMashonaland East leMashonaland Central lazo zilomuntu oyedwa ngendawo ngendawo. Inani labo bonke asebebanjwe umkhuhlane weCoronavirus eZimbabwe selifike kunkulungwane eziyisishiyangalombili ezilamakhulu edlula amahlanu 8,561. Asebesilile bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili 2023, kuthi abalokhu begula bona bangamakhulu phose amathathu 284. IBulawayo yiyo ehamba phambili ngabagulayo abangu-102, ilandelwa iHarare elabangu-67. Asebebanjwe lumkhuhlane emhlabeni jikelele bedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 50.7 million njalo asebefile bedlula isigidi 1,261,306, ngokutsho kweJohns Hopkins University. Kodwa kukhanya sokulethemba lokuthi umuthi wokwelapha lomkhuhlane usulakho ukutholakala ngemva kokuba inkampani yaseMelika iPfizer yazise izolo ukuthi ukuvivinya ekwenze umuthi ephakathi kokulungisa kuveze ukuthi umuthi lo usebenza kuhle ngesilinganiso sokungamachumi ayisishiyangalolunye ekhulwini i-90%. Inkampani le ithi isizadinga imvumo yokuthengisa lumuthi kugatsha lukahulumende weMelika olwe Food and Drug Administration. Sixoxele sizalwane seZimbabwe umnumzana Tifa Duve yena othi ngabe uyatholakala mpela umuthi kuhlengwe abantu emhlabeni jikelele.
Umhlaba wonke jikelele mabunkomo sihlezi abantu wonke umhlaba wonke jikelele noma ngisho eAfrika noma ngisho khonapha eEurope abantu bahlezi basevalweni kakhulu ngokwesaba lomkhuhlane lo coronavirus. Ukuzwa indaba ezifana lezi esizizwayo ukuthi kuba le breakthrough yokuthi utholakale ivaccine engenelisa ukulapha umkhuhlane wecoronavirus kuyinto ejabulisa abantu abaningi kakhulu. Kodwa ke sisazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu siba skeptical ngezinye izinto size sithembe ngokuthi sibone ukuthi ngeqiniso practically ivaccine le izenelisa yini okweqiniso njengokubekwa kwawo ukuthi ize kwenelisa ukuthi isize abantu bonke. Ngoba ikhona eminye imithi kwesinye isikhathi eba imithi esebenza kakhulu ebantwini abamhlophe ingasebenzi kakhulu ebantwini abamnyama. So kodwa ke ngithemba ukuthi ngokuthi bahlolisise kakhulu andivani ukuthi baqalise ukuthi banikeze abantu umuthi lowo nxa kuwukuthi into lesebe bayithola isombululo sabathola ukuthi ngiqiniswe le nto le iyasebenza. Ngibona ngathi kuzabe intokozo kuwo wonke umuntu olapha emhlabeni. Kuvalile kwasani, kuvalile kwasemabhizinisi, kuvale yonke into. Sinje sikhuluma nje size England kanje siku second lockdown. Ezaziye review mhlaka 2 December esingaziyo ukuthi izaqhubeka yini njengoba sisiya deep emakhazeni. So ukutholakala kwevaccine babunkomo kuyabe kuyinto engasiza kakhulu umphakathi wonke jikelele, umhlaba wonke jikelele.
Lubana uthe wasebenza kuhle mpela lumuthi ubona ufika la semazweni aseAfrika ngesikhathi esifaneleyo na?
Ngowami umbono babunkomo esingakubona kusenzeka kakhulu ngibona ngathi umuthi lo uzathi nxa uqalisa ukuphuma noma nxa uqalisa ukusebenza uzasebenza kakhulu emazweni la aba affected kakhulu nge-coronavirus. Kube sekusithi emazweni la afana lakubo-Africa azahamba, kodwa ke ikakhulukazi bona laba ababekukuthi yiwo abawutholileyo umuthi bazaqale bezame ukukhava abantu aba-citizens ikakhulukazi abasemazweni angentshonalanga andibala imithi efika e-Africa. Kodwa ke esigqugquzelayo ukuthi impilo babunkomo akekho umuntu olempilo engcono kuleyo munye umuntu. Singabantu sonke emhlabeni noma umnyama noma umhlophe noma uyi-Asian noma uvela e-Africa noma ungabe ukuthi uvela e-Europe noma uvela e-Asia noma uvela e-China. Kodwa impilo into eqhakathekileyo kithi sonke, akekho umuntu olempilo engcono. Okuyinto ukuthi i-WHO kuyafanele ukuthi ibone ukuthi le nto le iyashaywa proportionally ukwenzela ukuthi incedise abantu bonke labo aba-affected coronavirus lalawa asebengaba affected lakhona. Ngoba ngithemba lakathesi siyabona ama numbers lapha eSouth Africa ukuthi akaphelanga ukuthi asephelile. Kusasekhona ingcosana ezifikile laphana abantu basesekhona ezibhedlela. Kodwa ke sifisa ukuthi ngabe umkhuhlane lo awube eradicated uphele kokuphela nje emhlabeni, ngoba uphazamise inhlelo eziningi kakhulu emhlabeni.
Umnumzana Tifa Duve yisizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane. Abezempilakahle emhlabeni jikelele labo bamukele umbiko we-Pfizer lo ngezandla zombili, lanxa nje besithi umuthi lo ulakho ukuthatha isikhathi eside ukuthi ufike ebantwini. Lubana uthe wapasiswa yiMelika. Abakumsebenzi wokuqoqa amafilimu bathi eZimbabwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi omkhulu umnumzana Lazarus Bora obesaziwa kakhulu ngokuthi nguGringo. UGringo wake wadla uPetu engomahlekisa kumabonakude weZTV kusukela emaphethelweni abo 1990 kusiya kubo 2000 ethokozisa abantu ngamabhayisikopo akhe agoqela ethi Gringo kanye lethi Gringo Ndiyani. UGringo ubhubhele esibhedlela eHarare izolo ngemva kokugula okwesikhathi eside. Ubeseleminyaka yokuzalwa engamatshumi amane lasikhombisa. Sikoxe lomqoqi wamafilimu umnumzana Zenzele Ndebele.
Umnyaka ka-2020 ube buhlungu kakhulu ngoba sijike ngabantu abaningi ababenza zeneze izinto zamafilimu, ukuhlabela, osaziwayo, abantu nje beZimbabwe lendawo zonke zelizwe emhlabeni jikelele. Ube ngumnyaka obenzima kakhulu sikhangelele into ze-coronavirus lezinye nje ukuthi kube ungani ngumnyaka nje olomnyama okwenze abantu abaningi balahlekelwa zimpilo zawo. So silisizi kakhulu ukuthi abantu abanjengabo Gringo abalolwazi ngokuhlekisa abantu basichiye ngabantu okumele ukuthi ngaba kwi-industry betshengisela abancane ukuthi into lezi zenziwa njani. So sizwa sidabuke kakhulu sikhalela le muli yakhe esichiwe ngubaba womuzi.
Sike sabona imuli yakhe icela usizo ebantwini ukuze imelaphise. Lokhu kungaba kuveza yini ukuthi imisebenzi yokulingisa, imisebenzi yamabhayisikopo ayiqakathekiswa elizweni okugcina kusenza ukuthi abalingisi bangabi le mali, bangabi le nzuzo?
Sazi ukuthi isikhathi eside lapho ayebegula ama-well-wishers bebehamba bemnika imali bemnika ukudla okuyinto engalunganga. Mbona ngani abantu abayenza into zamahlaya, into zamafilm, into zokuchaza abantu eZimbabwe abanakwa kakhulu. Ungakhangela yona nje iZBC ngokwayo lapho iningi elihambisa khona lokho abakuproducer esingathi kumbe ama-drama kumbe ama-film, ibhadala imali encane kakhulu okwenza ukuthi abantu abaningi bengenelisi ukuphilisa imuli zabo. So ngokunye kakhulu ngoba nxa umuntu ekhanya ephuma kuma TV malanga wonke uba ngumuntu owaziwayo ngesikhiwa bantu babe popular, kukanti ke ipopularity le ayibeki isinkwa etafuleni yakhe. So mbona ngani i-broadcaster njengoba sile TV station eyi-1 umsakazo oyi-1 we-ZBC bamele bezinoka amakhwapha ngoba abantu abanika ama-programs abantu abanjabo Gringo banika i-ZBC ama-programs amaningi kakhulu and bamele bazibuze ukuthi kanti kungani besehluleka ukuthi bebhadale abantu imali ezingabaphilisa, imali ezingenza labo befane labadlali labo somahlaya abakwamanye amazwe abaphila impilo esezingeni eliphezulu.
Ingathuthukiswa njani imisebenzi yamabhayisikopo ukuze abasebenza kiyo labo bathole inzuzo?
Okudingakala kakhulu eZimbabwe singathi yi-investment kufilm. Uhulumende lamanye amakampani azimele amele efake imali kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bephile bethole ama-grants okuthi beyenze ama-movie yabo kumbe ama-film abo. Okunye nje ukuthi iZBC layo ngoba iZBC yiyo yodwa kathesi i-television station ekhona eZimbabwe, so kwamele ukuthi layo inike abantu imali engabaphilisa. Uhulumende njalo uqakathekile ukuthi kanike abanye abantu nama-television stations okuzayenza ukuthi kube le competition, kwenza ukuthi nxa umuntu esenza idrama yakhe kumbe ifilm yakhe ulakho ukukhetha ukuthi ngiyahambisa ze-BC kumbe ngiyahambisa komunye umsakazo. Kube le ndlela ukuthi umuntu angawea ama-options ebondayi laba nxa bembhadale $5 laba bazanika $7 wakathesi abantu abala ama-options amaningi nxa befuna ukuthi bephume ku-TV bahambisa ku-ZBC. That means i-ZBC yakunika imali eyifunayo. So qakatheke kakhulu ukuthi government enike abantu ama-grants kube ngathi khona iway yokuthi abantu bethole imali kuyalokho abakwenzayo. OZimra labo beyekethise iduty nxa abantu befuna ukuthenga amakhamera lezi izinto ezivela kwamanye amazwe ezingancedisa ukuthuthukisa ifilm industry ngoba esingelakho ifilm industry eZimbabwe iphansi kakhulu.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqoqi wamafilimu. Imfakaso mabhizimusi osakhulayo uGenius Jinimbi Kadungure obeleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha obhubhele engozini yemota eHarare ngesonto ilokhu isemlonyeni yabanengi, abanye bebuzana ukuthi inotho yakhe iza kuya ngaphi. UJinimbi ubikwa elenotho engehlula izigidi ezilitshumi, $10 million, kanye lezimota zezinga laphezulu ezibiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ezifana leBentley kanye leRolls Royce eyiyo ayenze ngayo ingozi. Indlu yakhe yona inkulu okwesabekayo. Uchinimbi ubhubhe labangane bakhe abathathu ababalisa omunye owemalawi uLumumba Karim obikwa obedingwa ngamapolisa akulelo lizwe phezu kokucatsha kwezigidi lezigidi zemali. Yena uChinimbi kulembuzo yokuthi inotho engaka wayithola ngapi lanxa nje elenkampani ethengisa umlilo wegasi ePioneer. Omunye obhubhele kulingozi nguntombazana owazakala ngezokwelula umzimba lezokuceca njalo engunobuhle uMichel Mawona Amuli. Uyise uthe wayevele ekhathazekile kakhulu ngempilo eyayiphilwa yindodakazi yakhe eyokuthanda ezokugida emaklabhini. Lo sekaGinimbi laye ubikwa wayesola kakhulu indlela indodana yakhe eyayiphila ngayo. Abanye bathi inoto kaChinimbi iza kuya kubodade wakhe ababili njengoba lonina watshona. Abanye bathi abantu balomhawu ngenotho kaChinimbi kodwa abanye ngabathi indlela anota ngayo iyasolisa. UChinimbi uzabekwa ngomgqibelo emzini wakhe eLomboshava. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Leo Monende isikhulumeli senhlanganiso yentathela izindaba ezisacathulayo i-Association of Young Journalists of Zimbabwe.
Abasakhulayo esesikhulume labo babona umoya uChinimbi njengomuntu obezikhulisela umuntu obezidlela imali zakhe ethanda izinto lezi ezimnandi ethanda abafazi kodwa engumuntu lwana ophileka la ngoba obengumuntu othi nxa engafika endaweni elabantu labafuna ukukholisa layo bebakholisisa abantu abasakhulayo mbona mina sebecabanga ama live video la ade wayenza kubo Instagram enika imali uthi alo uyagida alo njani njani ube ngumuntu onjalo nje uthi ube zikholisela and abasakhulayo bambona bambona njengomuntu onjalo.
Yona impilo yakhe uChinimbi ungathi yimpilo engamele iphilwe yibo bonke abasakhulayo na?
Impilo athi iphilwa nguChinimbi ngeke ngathi impilo eyokuthi abazali bethu bonke bengayithabela ukuthi sibe siyiphila. Ube ngumuntu sibili ukuthi thina sibona sibuyele lokho ayebekwenza lathi sebesifunda umuntu lo yakukholisa kodwa ukuthi sithi abazali bethu bengayithanda indlela le aziphilisa ngayo angikholwa ngoba ezinye izinto athi ezenza hape ziyaba nzima especially ebadaleni bethu laba abangakujwayelanga abasakhulayo bebethanda ukubona kodwa bona ukuthi bekuphile nje ubona lapha eAfrika hayi enye impilo esiyiphilayo ngeke yasenelisa ukuthi sibe siphila sonke sibonakala silabafazi abancunu sisidla imali sinatha hayi lokho ngeke ngathi abasaphilayo bengayiphila le mpilo njalo bengayifuna kodwa ukuyibukela hayi bebekuthatha.
Sizwa kuthiwa imuli yakhe ikakhulu uyise labafowabo bangani bebengamemukeli selikelezwa yini imbiko enjalo?
Sesike sakhuluma lobabakhe ubabakhe ukukhanya abazukulu kabazi ngoba ubuziwe sibili ukuthi uChinimbi uthe abazukulu abangakena wathi akazi ngoba uyabona impilo le yadiphilwa nguChinimbi impilo esikhiwena abantu abathi he was living on the edge waye umuntu ozikholiselayo wayengela mfazi akukabi lo mntwana oseke wathutsha kumbe oseke waviwa kuthiwa uChinimbi uchile umntwana njalo ubaba kukhulume watsho njalo kwathiwa hayi umntwana engimaziyo uyedwa and ubabakhe yena wathi umntwana lo nami ibizo lakhe angilazi ngoba umfana ukhanya wathi sokuthiwa kulo mntwana yena wathi hayi umntwana asikhowami. Asikabone sisi ukuthi abantu laba impilo yabo yena uChinimbi le muli yakhe bekungani bekunjani kodwa hayi sesikhangela thina sesithi ubaba nxa engazi ukuthi umntana ongumfana osenguye osesele ngoba omnye umfana umnawakhe uChinimbi ubhubhe last year ubaba ubaba engazi manje ukuthi umzukulu umntaka Jinindu uthwa ngubani uyehlekile sibili ukukhuluma ibizo lo mzukulu uthwa ngimazi so asazi ukuthi impilo ade beyiphila lobudlelwano bakhe lemuli yakhe bebunjani kodwa hey yikho ukukhona ubaba uthe umzukulu kamazi ibizo lakhe ngoba umfana bekungumfana lo anade ehamba lapha esenza lokhuya njengomuntu athele izimali zakhe uJinindu vele amamiliyoni
uLeo Munende isikhulumeli senhlanganiso yentathelizindaba ezisacathulayo i-Association of Young Journalists of Zimbabwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi ugatsha lwabesifazana kubandla elibusayo kwele-South Africa ele-ANC solucele uhulumente weMelika obuyayo okamnumzana Joe Biden lonkosikazi Kamala Harris ukuthi wesule isijeziso ezetheswa iZimbabwe leCuba. Inkundla yesayithi yona ithi abasakhulayo ebhinga lasewange sebecele uhulumende ukuthi enze kube lula ukufinyelela indlela zokuzivikela nxa besiya emacansini ukuze bengaze babamba izisu mahlayana. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani, mthokazi omuhle labalaleli. Thanda ukulibonga lonke. Siyabonga iStudio 7 ngoba silethela indaba ezimnandi. Kodwa into ebengifuna ukuyitsho la yikuthi abekhonethi sebesidla imali yabantu kakhulu. Nxa usithi uyathenga idatha awuhlali 2 minutes usithi uthengele viki, nge-3 days liyabe seliphelile. Asazi ukuthi kunjani.
Sanimanani. Uthini ngapho Donald Trump uyalela esihlalweni akafuni ukuvuma ukuthi uluzile. Ufuna ukuyalela esihlalweni isigebenga linjani ke kodwa kustudio 7 ngu-Isaac Mpofu lo okhulumayo indoda yasePlumtree komadabe.
Hallo Junga, linjani basazi Studio 7? Hayi sina siyaphila lapha eBotswana. Hayi sinchayela ihlombe uBiden ngokuwina kwezile ama-election. Kanje Zimbabwe kungaba njalo kuvotwe abo kungaqhilibezelwa. Hayi kungabongeka lakho. Hayi sinchayela ihlombe sibili uBiden. Hayi uwinile fair. Hayi sinchayela ihlombe sibili. Dlulisa umlayezo wami lo. Yimi ubekuthemba mo ngiseBotswana la.
Salibonani emsakazweni, salibonani okhulumayo eDlovu. Ngibuya oBhewula, Bhewula Ward. Romatopo, Matopo South, Matebelele South. Siyabonga basakazi umsebenzi omuhle elisenzela wona. Gibbs, Dongamile siyabonga kakhulu ngokusiphakela indaba ezimnandi. Sibonge njalo lezakhamizi zakithi ezibonisayo uthando lendawo yawo nendawo zabo. Ngokubonisana ukuthi abantu bakithi abake siyekele ukulwa sodwa. Siyekele ukulwa sodwa sichatshaniswa ngabantu beMpumalanga. Bayasula bathi umakhuphe, umakhuphe lokhu, umakhuphe lokhuyani. Kodwa abakhangeli umsusa wento ukuthi ukusuke ngaphi, kusiya ngaphi. Balandela nje wathi umlilo wamaphepha lawo obuthatha ubasa ehlathini futhi. Basala sefuthi sichana sodwa thina sodwa. Bona abasikhokhelayo esibalandelayo sibasikela besisiya ehlathini. Basinceda ngani? Bayakhuluma, ziyakhuluma izakhamiza kithi ukuthi MDC Alliance yathatha yagcwalisa amakhansela koBulawayo. Asincede ngani amakhansela akhona? Kathe siBulawayo isiyidorobho elingcolile into engakazibonakali. Akusayenzakali usuku kwaqhamuka lokuze ndikhorela into engakaziye ibonakale koBulawayo. Nxa abantu bonabo ababuya bezofuna imisebenzi befike laphana beqhatshwe sibavudele futhi thina abantu. Kathi abantu bakithi banjani? Sinjani bantu bakithi? Asikeni sisapotaneni sodwa, sisapote into yakithi, sisapote uyithi. sike siyekele ukuzizonda ufana lokuzizonda lokho esikwenzayo ugijimela ukuyathanda omunye umuntu engeke ukusize ngalutho ake nisisapotaneni sodwa nxuse futhi lamaqembu ezombusazwe wakithi ukuthi laba-ke behlangana abaholi bakithi bebambane u-MDC ekamakhuphe izaphu MRP zonke nje ama-ansa amaqembu wonke la ahlanganise abantu bakithi sibe le-party A1 esiyabe siyivotela esikwazi ukuthi zamela izidingo zabantu bakithi. Siyabonga basakazi, siyabonga kakhulu. Ngicela lami i-audio yami lidlale bakithi emsakazweni. Siyabonga, bye, kube lusuku oluhle.
Kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umqondisi wenhlanganiso ye-World Health Organization, uMnumzana Tedros Ghebreyesus, uthi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamisa inhlelo zokwelapha eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Inhlanganiso ye-Amnesty International yona isicele eleKenya ukuthi lingabuyiseli kweleTanzania umkhokheli webandla eliphikisayo uGodbless Lema, yena obalekele uhulumende kamongameli John Magufuli. Sizigqibe ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukudonselana kuyaqhubeka phezu kwempumela yokhetho lweMelika phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Igqwetha elikhulu likahulumende umnumzana Bill Barr uselaye ugatsha lwezemithetho ukuthi ludingisise ukuthi kwaba lokuqilibezela na kulolu khetho. UTrump labanye kubandla lakhe lama-Republicans bathi uBiden lebandla lakhe eliphikisayo elamademokrasi bantshontsha lolu khetho. Lanxa kunjalo uBiden uyaphambili ngamalungiselelo okuqala umsebenzi ngozibandlela, nangu usekhethe iqula elizahlaziya indlela zokuqeda umkhuhlane we-COVID-19. UTrump yena izolo uxotshe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mark Esper wakhetha umnumzana Christopher Miller ukuthi aphathe lesi sikhundla. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobansi Magonya uthi ukudonselana kukhetho lweMelika lokhu kwehlisa ilizwe leli isithunzi.
Into eyenzakala eAmerica, abantu umhlaba wonke jikelele bazabona iAmerica ngamanye amehlo angayisiwo lakade beyikhangela ngayo iAmerica izolo, ngesizathu sokuthi nxa umuntu ongangoTrump eza kuya kuthi yena i-election ebekhona leyi was not free and fair, kusobala ukuthi kukhona okukhona okungahambi kuhle. Kodwa okumqoka yikuthi uTrump udliwe, njalo okwenzakalayo lokhu kumele sikuzwisise ukuthi yi-battle between a Republican and a Democrat. It's a battle between the Republicanism ne-democracy. I-America is a republic. It is not essentially a democracy. Hhayi, i-democracy ngumbuso wabantu, ngumbuso kaZulu, ngumbuso wabantu jikelele. Lokho kwenzakala e-America, ngumbuso womthetho. Abantu kumele bethambele umthetho kuqala. Umthetho uza ngaphezu kwabantu. Ine democracy abantu beza ngaphezu komthetho. So inxa kukhulunywa nge-republic kumele siku-understand, sikuzwisise ukuthi i-republic yehlukana kanganani le-democracy. Ungaba layo i-democracy ku-republic, kuliqinisa lokho. Kodwa-ke e-America into eyenzakalayo kumele sizwisise umahluko phakathi kwe-republic le-democracy.
umnumzana Mqondobansi Magonya uhlaziya ezombusazwe sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labangamajomi amathathu ababanjwe lumkhuhlane. Abakumsebenzi wamafilimu bathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi uGringo. Abemuli kasomabhizimusi osakhulayo uJinimbi baphakathi kokulungiselela umngcwabo wakhe ngomgqibelo, iningi lilembuzo ngenotho yakhe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.